Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 ngoLwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Idale elimqoka lezanu PFL Politburo belikhangelelwe ukuhlala lamhlanje kambe lizaqeda ingxaba ngqoza esebandleni leli
sikhangelele ukukhondisa iPolitburo because everything when it seems like we always look forward, I mean we always look up to that structure ngoba outside Congress yo iPolitburo lesenda committee as the supreme organ of the party.
Uhulumende ukhuthazwa ukuqakathekisa indima ezijeneyo elizweni sisezwa kunengi ngalolu daba.
Uyabona umntwana efuna even umzali wakhe emdingela ibhuku elibhalwe ngesilungu. Umzwe sithi khonkhona wami umntwana hayi kabali siNdebele ufuna wesilungu.
Kundaba eziphathelane labesifazana sixoxa ngodaba lwabesifazane asebe ngotshekesha.
Ngoba omama laba labo sebekorokoza sebehlala nabantwana khonapho emhlasheni naliye babeyenze ekorokoza ngenxa yokukhangela idubela lalo ngoba kwesinye isikhathi obaba bahamba besiyakorokoza ahambe umnyaka wonke angazangaphenduka ekhaya ukuthi azoletha leyo mali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uma ke wahamba ngumphathi ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Sikhanyiso Ndlovu ngomunye weziphathamandla zebandla lezanu PF eseziphakathi kodubo lokuxotshwa. UNdlovu kunye lomnumzana Didmas Mtasa bacatshangelwa ukuthi basekela unkosikazi Joyce Mujuru okuthiwa kaxotshwe ngunkosikazi Grace Mugabe. Ilunga ledalela phansi ele Central Committee umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi idale elimqoka elezanu PF ebelikhangelelwe uhlala namhlanje eHarare yilo elizaqeda loludubo.
Well, kobulawayo akulanto engathi irongo eyenzakalayo.
Manje ku Politburo likhangelela ukuthi yiyo ezakhuluma na ubana kuhamba njani kakhulu kumgcina isihlalo lokunye onjani.
Sikhangelela ukuqondiswa iPolitburo because everything when it seems like we always look forward, I mean we always look up to that structure ngoba outside Congress yiyo iPolitburo lesenda committee as the supreme organ of the party.
Ye kodwa nxa sikhangela okwenzakalayo kukhanya kungani akuhambi kuhle kobulawayo. Ungathini wena nxa sikhangela inkokheli kulokuzwana yini?
Njengoba bengitshilo ecaseni bana ye kukhona ongani kulokuxozela ukuthi izokwenzakalayo. Asiyo secret leyo, it's public information ngoba kuyaphuma ama-TV, kuyaphuma ama-newspapers. Kodwa ke into eqaleyo na simelele iziqondiso ezigcweleyo ezigwaleleyo ezizaphuma kuPolitburo nxa sihlezi.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le Central Committee ebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abalobi, ababazi, abaculi kunye labanye abaphila ngokusebenzisa izandla kobulawayo bathi uhulumende uyasilela ekugcwaliseni izinqumo avumelana lazo lamanye amazwe zokukhuthaza ukusetshenziswa kwamasiko achiyeneyo abantu bonke elizweni ukuze kungabi lezinye indimi lemikhuba ekhanya ingcono kule yabanye. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda.
Abadlali laba bathi selokhu ilizwe lavuma ukulandela isinqumo esikhangelana lamasiko ese-Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, akukho okwenziwayo ukuze abantu bemihlobo etshiyeneyo elizweni benelise ukuthuthukisa imikhuba yabo kanye lokuziphilisa ngalindlela. Bathi lanxa eBulawayo isaziwa njengedolobho eliqukethe ulwazi leziphiwo kwezemidlalo, ukuze umuntu aphumelele kumele athwale okungokwakhe ayihlale esigodlweni ngoba kulapho abalemali yokugoqela abameli bakwamanye amazwe ama-embassies asebenzela khona. Umlobi wemidlalo umnumzana Sticks Mhlanga uthi uhulumende uvamile ukwenza izinqumo ezikhanya zilohlonzi njalo zizaletha intuthuko kodwa lapho sokukhulunywa ngokuthi zilandelwe kuswelakale ongakwenza lokhu. Uthi indawo emadolobheni ezazikhuthaza ukuthi uZulu ayezithokozisa ngemikhuba namasiko akhe, ama community walls sezikhala ibhungayezi ngoba zingasela ozinakekelayo osokwenze izipho kwezamasiko ziphele ebantwini.
But I think into enkulu into a problem ngathi emazimbabweni ukuthi into zethu zihlalaze uma policies asephepheni kungala implementation.
Owenza amafilimu unkosikazi Janet Ncube uthi sebediniwe ngokubizwa kuphela kuzogida emikhosini yelizwe kumbe endaweni zokwethekelela kodwa babuyele emzini yabo bephethe izandla ngoba abakwenzayo kungakhangelwa njengomsebenzi. Uthi okwenzakalayo yikuthi abampofu njengabomama abenza amabhasikiti ebhinga babuye bathathelwe impahla yabo banikwe amasepa lezigqoko ezindala impahla yabo isiyathengiswa phandle kwelizwe ngabantu bakwezinye indawo abalemali.
And the way we are saying the government kayincedisa ama artists not ukuthi bebe siyasigidisa ema airport asisakufuni sesikhulile lathi silama families silani.
Ekhuluma le studio 7 umlobi wengwalo zabantwana ngesindebele isisuthu kanye lesikhalanga unkosazana Sibongile Mkandla uthi abalobi kanye labahlabeleli abavela endaweni ezehlukeneyo zelizwe ngaphandle kwesigodlweni abaphathwa ngendlela enhle okwenza behluleke ukuziphilisa ngeziphiwo zabo. Abazali abaningi labo uthi abaqakathekisi indimi zabo kodwa bakhulisa isilungu okuyiso abafuna sikhulunywe ngabantu babo.
Uyabona umntwana efuna even umzali wakhe emdingela ibhuku elibhalwe ngesilungu umzwe sithi khonkhona wami umntana hayi kabali isiNdebele ufuna wesilungu and khona lokho kuhle kwenza umntwana acabanga ukuthi ulimi olungolwakho alukhulumayo aluqakathekanga kakhulu.
Kusenjalo abayisithupha basemsebenzini wokulungiswa kwemifanekiso yamafilimu sebethole ithuba lokuya kwethekelela befunda eMelika okweviki ngaphansi kohlelo lwe-Media Entrepreneurship Leadership Program oluqhutshwa yisigodlo someli weMelika eZimbabwe. Abayisithupha laba babalisa uPriscilla Ncube, Ngqobizithamlilo, Elton Mjanana, Tongai Makawa, Zandile Ndlovu, lo Samuel Monroe abaza kuyafika lapho okuphekwa khona imifanekiso yamabhayisikopo eHollywood eCalifornia. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Intathele izindaba ezizimeleyo ama-freelance journalists athi adaniswa ikukhangelwa ngelihlo elibi labo abasezikhundleni zobukhokheli elizweni kuthiwa ngabathengisi njalo lolu hlangothi lokusebenza lungakazwisiswa eZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuntathele izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Jeffrey Moyo intathele izindaba ezimeleyo uyabuchaza lobu bunzima umoyo ababhekana labo ngesikhathi beqhuba umsebenzi njengentathele izindaba ezimeleyo selokhu waqala ukusebenza ngale indlela.
Impilo vele njengo-freelance eZimbabwe inzima. ESouth Africa ungabengathi ngu-freelance journalist, yeyi, uyabuzuza imali kahle kahle, uyabubhalela ama-organizations amaningi.
Umoya uveza ukuba eZimbabwe lilokhu lingakayizwisisi inguquko esikhona kulolu hlangothi lokuthapha izindaba emhlabeni jikelele, lapho abamankampani sebekhetha ukusebenza labazimeleyo ngezizathu ezimbalwa.
Le ngicabango iningi kakhulu kubantu be-ZANPF. Ubengakuzwa vele usithi ngu-freelance journalist sibona sebecabanga ukuthi ungumthengisi.
Unkosazana Yolanda Ndlovu yena usanda kuphutha izifundo zakhe zokuthapha izindaba esikolo semfundo yaphezulu ye-National University of Science and Technology ekobulawayo. Lanxa sewawuthola umsebenzi kuhlangothi olubona ngezokukhulumisana loZulu emahofisini omeli weMelika kuleli olwe-Public Affairs ephathisa kwezokukhitshwa kwemibiko Media Consultant. UMandlovu uthi kunzima ukuba intathele izindaba yesifazane eZimbabwe.
Abantu engiyadinga khona izindaba abangithembi mina njengomfazi but wena uzoyenzani lapha abakuthembi ukuthi uzabhala isitori kumbe indaba elosisindo ngolunye uduvo engidibana lalo nalolu.
Uthe sekunanzelele yena njengentathele izindaba yikuba busuka buphindwe kabili lobo bunzima intathele izindaba ezizimeleyo ezihlangana labo kakhulukazi nxa kungeyesifazane.
labona nga we freelance journalist awula ukuthi umelele i organization enje view abala themba lokuthi uzakhipha into eqhakathekile ngoba iphepha olisebenzela abalazi.
Umqondisi enhlanganisweni ye Humanitarian Information Facilitation Center yifik unkosikazi Virginia Mwanikwa uthi kulusizi ukuba lukhangelelwa phansi loluhlangothi kuleli lanxa kuyilona athi luloba izindaba ezilohlonzi.
Bakwanisa ukuthi babe bebhala behambisa ama-story or izindaba zabo kuma-newsrooms. Sibona abaningi babo bathengisa ama-story kubo Herald, kubo Newsday, kubo Financial Gazette, kubo bani. And lokhu kusitshengisa ukuthi i-program yethu isiyenza ukuthi laba abangasebenziyo phakathi kwe-newsroom labo bathola lokhu abakutholayo.
Ukuba khona kwezinye indlela zokutholisa uZulu indaba okunje ngeyebulenjini kusetshenziswa imitshina yakulezinsuku yamakhompyutha, ingcwethi zithi kwengezelela ubunzima lezintatheli zindaba ezibhekana labo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930, 5940, lagu 15455 kilohertz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.studio7news.com. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo ye Premier Soccer League sifika ke komlindi uyacina kusasa ngesonto. Kumidlalo ke iyakusasa ke sikhangele ukuthi ziyabazimi kanjani. IHarare City yona iyabe ingqikilana leChicken Inn enkundleni yeRufaro kuseHarare ke lapho. Kuthi ke iTriangle United izadlala leShabani Mine eGibbo Stadium. IBlack Rhinos yona izadibana leBantu Rovers eRimuka. Kuthi iBuffalo zizadlala leWange eMtare enkundleni yeSakuva. IFC Platinum izadlala leChiretsi eMandaba. IHighlanders izadibana leChapungu eHartsfield. IZPC Kariba yona izadlala leCapes United eGwanzura. IDynamos izangqikilana leHowmine eNational Sports Stadium. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwabesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo Senator Sthembile Mlotshwa owemathepheleleni South, yena osixoxela ngokwenzakala esigabeni sakhe. Uthi abesifazana abasakhulayo baningi asebesebenza emigodini yokwemba amatshe aligugu okwazakala ngokuthi yikukhorokoza ngoba befuna ukuziphilisa bona kanye labantwana babo. Siqale ngokumbuza ukuthi kanti kuvele kwenzakalani.
Ngiyabonga kakhulu Sthembile. Into esisenzakala ukuthi sokukhanya sokuvuka indlela entsha yokuphila ngoba omama laba labo sebekorokoza sebehlala nabantwana khonapho emhlasheni naliye babeyenze ukoroza ngenxa yokukhangela udubela nalo ngoba kwesinye isikhathi obaba bakhaba yisakorokoza ahambe umnyaka wonke ngasangaphenduka ekhaya ukuthi azoletha leyo mali ayisikhathi ingabonakali vele imali yakhona ngenxa yokuthi yona indaba yokukorokoza le vele inzima ngoba ifikile phetholo kuvele kungakaikhethe igazi lomuntu ukuthi akwanise ukuthi agede leyo golide akwanise ukuzifida akwanise ukuthi enqabele imikhuhlane akwanise ukuthi abe namandla okuthi alekuze ngaphandle kokuthi i-ministry of mines ikulungise kuhle ukuthi abantu bagede lelo golide kuhle indlala vele izahlala ikhona kubomama labo baba nabantwana.
Ye, kodwa ungathi sebebaningi abesifazane abahamba bayikorokoza lapho.
Baningi kakhulu, baningi kakhulu, basebebaningi okwedlula obaba. abantu besifazane abasebebaningi futhi abesifazane abakhona wathi ke ngitsheli ngabantu bona abaleminyaka engamashumi amabili kusehla kusiya phansi kukalutshwani ukuthi ubone umuntu omdala khonapho bona and yibo bona abantwana abaningi yinto yibo bazala kakhulu and abafundi kuyezibhedlela nokuthi bathathe lokho okokuvikela so-ke imikhuhlane iningi futhi lapho ezimayeni zakhona.
Ye, kodwa abantwana bona labo abahamba labo bona babe bengaphi nxa bona bekorokoza
uhlangana lokuthi nxa kwasithi abegezisa lapho bagezisela khona kwesi sikhathi yake ngithike ngime ngenenyawo ngikhanye bekathi vele kwenzakala njani uzabona isimanga omunye utwana ubhajile laphana omunye uphakathi kwedaka laphana omunye uza so abantwana labo-ke sebephile impilo embi ngoba sebebona lezi zinto abangafananga bazibone zikwenzakala ngenxa yokuthi kunzima indlela okuphilwa ngayo lapha ezimayeni asendlela yokuthi kuthiwa ungaphilisa umntwana abe lo mthetho khona
babe befanana labo baba ukuthi okwaba abakutholayo kuyasiza kakhulu abantwana kumbe kugcina kungasakhanyi sebeyendele khonapho imali yabo ingasakhanyi ukuthi iyafinyelela yini abantwana labazali babo
abantu abakhuluma nabo ngihlangana nabo lapha abakha khona manje bakhanya abaledubo olukela umangalisayo lokuthi ngoba bathi bona kungcono bathatha abantu babo bahlala nabo khona abantwana bafunde ezikole ezisizani lakhonapho kodwa kugcina kulo dubo olukhulu lokuthi nxa imali ingatholakalanga ngoba phakathi nesitokeukuthiukuthikudle akulo kubekwayo ukuthi nxa kusokuswelekele ungaba lala ukuthi ngibe ngiyothatha ebhenki abala ama-bank account abala lani so-ke kugcina sekulo dubo olukhulu ucina omunye unkazane engangikhuluma layo ethena ucine siyangakibe siyacela igogogo lokuthi bazokudla khonapha emayini yakhona
bengabe bengcono yini abahamba ukuyakwenza lokhu kulabahlezi ngikhaya bengenzi lutho nxa bengaqedanga isikolo
ezimayini sibithandekile mina angeke ngi-advise abantwana abangamankazane ukuthi kabaye ezimayini bezame ukuyadinga igolide ngoba kuvele kuyinto enzima abayenelisi futhi kubakhipha isimilo kubakhipha imbeko ngenxa yokuthi akuhlelwanga kuhle ngayo izimayini ezazinjengezakuqala ovumba chigwe owofica kuzukuthi kule order kusetshenzwa kuhle kusaziwa ukuthi umama uhamba so kwenziwa so kuyabe kungcono lokhwana okwenzakala egangeni laphana kukhipha abantu abethisa imilo kubafundise impilo esingakwazi ukuthi sizabakhontrola njani futhi kubathelela imikhuhlane kuthi ngake kule ndlela zokuthi bethu bengekhaya nxa ngasikhuluma ngokho sikhuluma ngamadamu amadamu ngayekhona abantwana lelima irrigation kuyimpilo enhle engcono kakhulu ngoba le nutrition asoke sikhulume ngabokhwashokho asoke sikhulume labo ngoba babe sidlaba kulimali
kuyezwakala sibongile kakhulu ukuthi sizwe ukuthi kwenzakalani khona ngapho emath south sibongile ukuxoxa lawe nkosikazi Mlotsho leyo balaleli bekuyingxoxo esiyiqhubelo Senator Sithembile Mlotsha weMathebeleland South kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga asidibaneni njalo kuviki ezayo lizwe ukuthi seliphatheneni okunye okutsha
sibonge ke uSithandekile obesipha ke uhlelo lwabesifazana singakehlukani ngesikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje idale elimqoka leZANU-PF ele Politburo belikhangelelwe ukuhlala lamhlanje kambe lizaqeda ingxabangxoza esebandleni leli na uhulumende ukhuthazwa ukuqakathekisa indimi ezitshiyeneyo elizweni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318 libingelela ke izihlobo labangane kumbe lisitshela elifuna ukuthi likuzwe emsakazweni olivalelisayo ke igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye ngomvulo.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports.